Namhlanje osomabhizimusi bakuleli lamanye amazwe kunye nabatshali bemali bangene kulanga lesibili lomhlangano wabo omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka bejonge ukuvuselela umnotho welizwe ngokutshala imitshina emisha kumankampani kunye lemali. Owayengumongameli wakwele Botswana umnumzana Ian Seretse Khama ukhuthaze amankampani ukuba ahlukane lemisebenzi yenkohlakalo ukuze kuvuselelwe umnotho welizwe.
Ubugelegele awumelanga ibuvumele thina elizweni lethu asibuvumele hlanganisa lenhlanganiso ezihlola amazwe ngobugelegele asikho lapho nalezweni lethu lenhlanganiso ezivikela ubugelegele njalo azikhethi ukuthi umbani uphatheka kiwo uyabotshwa kulo mvikelayo ngakho lani zamani ukuvikela ukuze livuselele zomnotho elizweni.
Umqondisi wenkampani United Refineries umnumzana Vusisa Moyo uvumelane lokhama ethi ngempela obugwelegwele sebubulele umnotho welizwe.
Ubugwelegwele sibili kumele buphele ngoba into yonke esiyenzayo iphelela khonapho endaweni yokuqilibezela lokwenza izinto ezingaqondalanga ubugwelegwele bona lobo kumele buphele sibili sivumelana lakho ngoba izimbabwe kayisozithuthuke nxa singa ithayanga ekhanda inyoka le esiqeda amanga. Umi kuhle kakhulu ngumhlangano omkhulu njengoba libona kusiya iminyaka ngeminyaka silokhu siqhela sisiya phambili sesiwutshintshile kayiso Congress kuphela sokule investment conference eceleni sibona ama-investors amanye amabhizinisi avela eJapan avela e-India lendawo ezijiyeneyo sithemba ukuthi ngokuya kwesikhathi iminyaka elandelayo kuzaba yi-conference enkulu kulale nalapho esihlangana khona kuzamele sikhangele indawo ebanzi.
Umphathi intambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ungenele umhlangano njalo lamhlanje ekhuthaza ukuba osomabhizimusi basekele umbono kamongameli Emmerson Mnangagwa okuvuselela ezamabhizimusi kusiyafika umnyaka ka-2013.
This is the third year ukuthi sibe sesiyi-middle income country. Ngokuthuthukisa ezenotho zethu njengelizwe sikhangelele ukuthi seneliseke ukuthi by 2030 sibe sesikulevu ephakeneyo. It was very fruitful. Ibinhle kakhulu kakhulu kunenge esingakusheya nabomakhelwane bethu abebuzwana.
Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Obethi Sibanda ubuke umhlangano walonyaka ngokuzimisela kwabantu ekuvuseleleni amankampani avalwayo.
Ya, i-Congress sibona abantu bezimisele ukuthi babone ukuthi ilizwe liyaphumelela ama-sectors avulwa and njalo abantu bayalungisela ukuthi ilizwe ama-investors abekhona. Siyakhangelela ukuthi kubonakale ukuthi ama-factories ayade evaliwe avulwe into yakuqala ekhangelelwe ngalokho-ke siyadingisisa ukuthi abantu badinga indlela zonke ezenza ukuthi kube labantu ababuya bezovula ama-factories ikakhulu indawo ezinjengakoBulawayo ezazi ukuthi lama-factory amaningi avaliwe.
Umhlangano wesizethayo walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi From Dialogue to Implementation, It's Time to Act, njalo iqale izolo ikhangelele ukuphela kusasa ngolwesihlanu kuyona le iviki. Kulo umhlangano kulemibukiso yempahla lamabhizimusi ahlukeneyo enziwa ngamankampani angamalunga e-CZI. Umhlangano walonyaka ujonge ukukhuthaza ukusebenzelana kwamabhizimusi lokuvuselela amabhizimusi eZimbabwe. Ngaphandle kokukhuluma esola imisebenzi yenkohlakalo osokuludubo olusabalele emazweni amaningi asezwekazi le-Afrika, uKhama uphinde waphatha kabanzi ngokuthuthukiswa kwamabhizimusi lokutshala imali. Abanye abakade bekhona emhlanganweni lo bagoqela umphathintambo wezentuthuko yamafekithali umnumzana Mangaliso Ndlovu. umqondisi webhanga le-Capes uSimon Hammond, umphathintambo wezokulima uMnumzana Terence Siri, usibalukhulu webhanga lesizwe i-RBZ uMnumzana John Manguja, kuhlanganisa lomqondisi wenkampani ye-Crystal Candy uJim Fickles, bakhangelelwe ukukhuluma kusasa. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anas Esiyandlovu.